nanku phela usebuya esejensi ukuthi ngona ukuthi bayifika esedlele semsebenzini sekhala futhi abantu lokuze kukhumbuze inganekwane baba lomkakhe bedongi abantu basebona ubabalwana egadi idongi lomkakhe abantu bathi ulolunya uswele kagadi idongi babini ubabalwana wehla-ke esindalokhu bathi zincuba zihambele ngenyawo zakhe unkosikazi egadi idongi abanye abantu bathi akhelona endawo yisithutha ungahamba shuwa lokuthi abe ugadi idongi ligadi lonke yabedongi labo Napa ute kade bonke baba bathula olunya kade sesithuda khonoku lako kuyangena apha kumongameli wethu abantu bafunani nanku phela sebuyile wathi hayi ebekureview sokwaje sonke sinje lapho yakwazi ukuhamba kureview kodwa kungathi kona elukufa sedlulile wayemsebenzini sebeqala pho bafunani
bakhona njalo abathi bona nxa engekho umsebenzi uyama ama-meetings ayepolitbureau la ecabinet kawayenzwa uthini wena lo
ngakaze aphuke owesikhathi eside ukuthi wena ama-meetings asayenzakali kukanti-ke futhi nakho phela-ke njengoyena enguye uchairman wecabinet kumele ama-meetings ayenzakali ekhona ngiyakwazi lona izinto edlileyo usuke lapha ngemva kokuthi imeeting ekabinetdana esiqedile sochezi nomsebenzi wakhe wasehamba waphendula sephendulealezi namnta zikhuluma njani uyenje lapha eduze egana for i-state function egana ekuzibusa kwegana esenapho uyabuya umsebenzi aqhubeka phambili so angiboni lona singakhala sona umsebenzi uyama or emsebenzi eqhuba ngihlela ngikhona i-ofisi kamongameli ayitho lona into zonke sezisima ngoba wena ukho njengalokhwana phela abaabetshala ukuthi utona inkamba sivale ngoba umjoni kakho hhayi i-ofisi yakhe ile-system utona i-office of the president cabinet ile-system ebay noma ekhona kumbe ngekho into zonke zinohlelo zihlelekile ziyazihambela nje zikhijini